Lingali chona njani izilukanda bamthwakazi omuhle ondlela zemhlophe olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngu Chris Gande.
Lo sithandekile mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Ethi kufuna ukuthi amaZimbabwe nabambane sikhulume ngi one voice ukuthi kona hayi ama sanctions ngahambe sifuna ukuthi abantu bakwanise ukutholi imali ezivela kupheche ukuthi zisincede ukuthi sakhe ama-factory yethu sithole imisebenzi yabantu bethu.
Abe-MDCT bathi izijeziso zenotho ezethulelwa enye yenkokheli yezanu PF kazethulelwanga ilizwe lonke jikelele okuphikiswa ngabezanu PF.
Iprogramu yethu amathathu. Okokuqala ukuthi khona sifuna ezinye into ezingayenzwa kathesi nokudingela abantu inhlanyelo ne-fertilizer nani lani loku amanzi bobulawayo babantu bobulawayo bahlupheka amanzi singayenza njani ukuthi khona abantu bathole amanzi aclean.
Ibandla lezanu PF lithi liza kwethula ugwalo lweziqondiso zokuthuthukisa inotho yelizwe oluphiwe igama lokuthi Zimbabwe Agenda for Sustainable Social Economic Transformation kumbe Zim Asset.
Ababandla eliphikisayo eleMDC elikhokhelwa umnumzana Morgan Tsvangirai bathi kabalani lodaba lwezijeziso zomnotho ezabekelwa enye inkokheli yezanu PF ngabamazwe angentshonalanga. Lezi zijeziso bathi kazibekelwanga ilizwe zabekelwa lezo nkokheli ngenxa yokwenza kwazo okubalisa ukwephula ilungelo loluntu ukuqelibezela kukhetho kanye lokungalandeli intando kaZulu okuyinto elandulwa ngabezanu PF. Intathezi indaba yethu Mavis kamasethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Isikhulumeli se-MDC umnumzana Douglas Monzora utshele intathelezi indaba ukuba okuhlezi kukhulunywa ngabezanu PF ukuba ilizwe liyehluleka ukuqhuba imisebenzi yentuthuko ngenxa yalezi zijeziso kuyikucatsha ngomunwe.
Every time when ZANU PF fails to deliver, they blame it on sanctions. For example, the Minister of Justice, Minister Mnangagwa, was talking about road accidents and he attributed them to sanctions. So there has been a tendency by ZANU PF to blame its non-performance on sanctions.
Uthi sekungumsebenzi weZANU PF njengebandla ukuvuselela ubudlelwano obuhle phakathi kweZimbabwe lamanye amazwe omhlaba abalisa awentshonalanga njengalokho obekusenziwa ngoke waba inhloko kahulumende umnumzana Morgan Tsvangirai ngesikhathi sombuso kahulumende omanyano. Kodwa bebandla leZANU PF bayakulandula okuthiwo ngabe MDC beqina ngelokuthi kumele zisuswe lezi zijeziso zomnotho ezabekelwa uMongameli Robert Mugabe kanye lezinye inkokheli zeZANU PF bethi yikho osekuphazamisa intuthuko yenotho yelizwe. Isikhulumeli saleli bandla leZANU PF uMnumzana Rugare Gumbo uthi ukuchitha isikhathi ukuba kube lokho kukhulunywa ngendaba zokwephulwa kwelungelo loluntu.
Hayi, singathola zichitha isikhathi sikhuluma lama human rights lani lani ngoba nawo abakuyisi human rights lapha anti esalwimpi sadifita amakhiwa. So ukukhuluma kwe-human rights, kwe-freedom, good governance abakhuluma lokho sakuzwa kubhala, sakuzwa senza i-constitution yethu, sakuzwa senza referendum, sakuzwa senza ama-election campaign. Bavele bayakhala lento yena leyo, into engancithiyo.
Ugumbothi kunenge osekwenziwa libandla lakhe ukulwela ilungelo loluntu kusukela ngesikhathi sempi yenkululeko. Wathi kumele kwenziwe ngabe MDCT ikukhuthaza uZulu ukuba akhulume ngalizwi linye ukukhankasela ukususwa kwalezi zijeziso.
Ethi kufuna ukuthi amaZimbabwe nabambane sikhulume ngi one voice ukuthi khona hayi ama sanctions ngahambe sifuna ukuthi abantu bakwanise ukutholi imali ezivela kupheche ukuthi zisincede ukuthi sakhe ama-factory yethu sithole imisebenzi yabantu bethu. Ezinye izinto lezi hayi waste of time.
Abenhlanganiso yamazwe akumanyano we-European Union kanye labemelika babekele uMongameli Mugabe lezinye inkokheli zebandla leZANU PF izijeziso zomnotho ezibavimba ukuba bangaze banelisa ukwethekelela la mazwe besetheswa umlandu okwephula ilungelo loluntu kanye lokungaqhubi ukhetho ngendlela. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.